soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabandla le MDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera. KwakuChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sika mongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Kwesinqomo sethu ekhansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi konkona kumele banike abantu 3 months notice ngoba sibona ngani isigaba basinikile emhla ka 1 kasoza sebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi so nje wabe angazilungisi singaza ke sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni
abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umunicipality kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi wehouse osedume kakhulu kwele Bilitane usuku oluhle Ncube. Abanengi bambiza ngo oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla leMDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Corona, corona we.
Alisentathele izindaba ikuba lomhlangano wenzelwe eAnglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Jangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngase kutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
The committee is over the pants. Okuzatholakala isho umbono wayo. Ixwayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlandla abantu bayabuletha ubufakazi kithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba uthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera. Lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTshangirai eHumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshela umhlangano lentathela izindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlando wokukwenza lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumsekelo webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakusayo esamehlelayo. Ungaba nokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Iqiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyane siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ngebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu kuphambanisekile njengebandla leMDC ubudlwangudlwangu ngasubo bethu. Silethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena ziqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senze lo ubudlwangudlwangu. Bakithi sicela ukuxolisa Zulu kaNdaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu le ukuthi kwenzakale ububo bungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera, zazakale izigcanyi ezachaya uMakhuphe.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Kwa uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Ngizwile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizakusebenzisa ukuthi silungise lo. So sesiphinga insuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibone ukuthi senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe nomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirayi ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli, uMnumzana Bednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleleni North uNkosikazi Lwazi Sibanda, obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gutu lonobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenela umhlangano, ube ngekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mudzuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokuchaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kweMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba enxetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kamnumzana Morgan Tsvangirai ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke wachaywa lapho waphosa wachiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla, uMnumzana Obert Gutu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala wabona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxela uBebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho, ngoba bengingekho mina, bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga lokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 koBulawayo ngezokuthiwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani yokuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukonstituency iy'ndawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kungukuthi kulo muntu ondileyo kuthi ukuthi ungidingile wathola ukuthi ifoni yami zingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into ihlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwangu obusephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi ngingayi.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu kukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imichova ethwalela egodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke egodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kumbimbitho. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Ukhansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isinqumo esithethwe yi-council nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isigadi abasinikileyo umhlaka 1 kasoze asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singaza ke sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inyangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue eyinye iku-33 avenue lapho kuzamuvela khona imchova eluveve yonke iluveve. Then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo is-vertically opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekai Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefactory lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors cause le indawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo iyo industry factory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala school fees sibhadala ama rates ethu yonke into yikho lapho sithola khona imali asilayo amanye ama resources ukuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana ethi singasitholi imisebenzi ngoba singasuka lapha lathi asilamsebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini sihlala labogogo labokhulu ngalathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lathi.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lekhansili ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo bazaqhubekela phambili behlangana lekhansili ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esivumelane lekhansili ngokuthi asingeke size simuva singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice iye 3 months uza abantu benelisi ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela amacustomer ukuthi baza kuya le endaweni enje ngoba lapho baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sisazama sizame lokuthi sithina sizathola izindawo lezi lapho kuzasuka khona abantu abekhansili bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizaziqedisa nge Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i notice yethu esibanika yona e 3 months yiyo yena leyo fanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa egodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi se-council yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. Istudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulaba sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana loZulu ngokuqakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo laba bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Piri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco lakuzivande lapho abahleli kikho, njengalokho abakutshengisa-ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Sikhuthaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi ama-fertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana le-pestle delight, celery delight, meth delight okunikeza amandla lokufana le-iron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogatsha lwezempilakahle.
Uthi bagcina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana lamavitamin le-ayoni okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba bengasebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, right. Over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpilakahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yama-herbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini, kuyadingakala ukuba uZulu afundisane ukusebenzisa ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugqila ikakhulu ekulimeni imbida acina eyomisa isiba yimufusha.
Yield in vegetables like parsley, the likes of
okufana le-parsley, spinach, lokunye okusinikeza amavitamini ngoba amavitamini edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ekungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwa iveze ukuba isilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuludubo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ukuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa kathana ngamakhombi, kufe abantu ababili. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 nxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezi zalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela isisuka eJohannesburg sisiya eMessina okuyinto eyamukelwe yizizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kaMbimbitho, izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuya ekhaya seziza kwenelisa ukugada loba ukufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi ntambo ogatsha lwezokuthutha kwele South Africa umnumzana Joe Maswanganyi. UMaswanganyi uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelele ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo okumangalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach.
Kunendawo yokuqhubela emhlangano kulesi sitimela. Kule tolokisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa umnumzana Mthuthuzeli Swart utshela iStudio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona isho ukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So lanto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukuseyiva imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Inengilithi loba nje lesi sitimela sizaqala siphelele eMessina kuzabiza imali ephansi ukuthi bafake impahla zabo esitimeleni bayekwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika koNtuthu ziyathunqa.
Siyajabula kulokho ngoba sizokuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama prize abamphezulu kakhulu kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa ngeprice engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngokwata pas 5 ntambama ayifika eMessina ngesabathu kuseni ngokwata 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo 25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo 16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke wonke bazahlawula i-100 rand bese kusithi abafuna alembeda babhadale i-160 rands. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedictine Hlapo.
Umqeqeshi weHighlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanje.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo awusoze ube lula ngoba iqembu leHighlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangaka ukuthi khona singangena kufinali. Ngakho-ke sokwenzakele sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambeke siyodlala-ke le Dynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile kodwa-ke amalungiselelo we-training siyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singabe singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke ngiyazi uzaba nzima abafana abazimisele ukuthi kona bazokuyagijima.
Iqembu le-Islanders lifinyelele ukuyadlala kufinali yalonyaka yomncintiswano wezethene yi-Commanders Charities ngemva kokunqoba ele-Chicken Inn nge-2-1, ikanti ele-Dynamos lona linqobe ele-Capes United nge-1 kanya. Umdlali weqembu le-Dynamos okhuliswe liqembu le-Islanders uMarshall Machazane uthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa ngumqeqeshi weqembu lelo uLloyd Muthasa mhlabe edibana lele-Highlanders kufinal.
I-final sizosebenza so mamela ukhoshi ukuthi yena ukhoshi uthini lesizohamba ku-final sidlale njengoba ukhoshi ke abesesitshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano wezethene yi-Commanders Charity Shield uyingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini kokuqala kwemidlalo yelinyaka. Nye iqembu le-Capes United liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele-Highlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbewu wawo final. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uwoza Friday lamhlanje uEzra Jesus Panda uhamba lomculi wehouse odume kakhulu kule Bilithane usuku oluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi ngoluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abaleziphiwo zokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kule Britane ilande ukuzofunda kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi wahle wangena estudio wacindezela imculo yakhe wahle waba nodumo olukhulu. Sizwazicentela indlela yakhe kwezomculo wena mzasi bamthando kwamagama njalo weZimbabwe bakhala ngaye kuzobala ukuthi usebenza gadalala ngaso sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Sihlelo Woza Friday sijayiva lomhlabeleli wehouse music oluhle.
Ngiqale ukucula ngo-2006 kuze kube khathesi ngo-2018. Ngicule izingoma eziningi kakhulu ezijiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi achiyeneyo kusukela e-London kuye e-South Africa siya e-German kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Amaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fukama Unamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zwino Siririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fukama Unamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. La maculo mabili bajabulelwa ngabantu kakhulu kodwa maningi amaculo engilawu. Nxa ngingabala ngingaqetha ilanga lonke ngibala.
Banengi abafuna ingoma zakho phela loluhle zona zitholakala ngapi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website achaneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, Tracksource, lamanye amaningi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela ku Facebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela ku Instagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela ku Twitter igama nguOluhle Ncube.
UOluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetsheya ehlabela nabo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zolo, Malaika labanye abaningi. Besiphethe umculi wehouse music uOluhle uhlelo oza Woza Friday ukuthula kini lonke libe lempela viki elithukela.
past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.